Lokhu kuvezwe emkhosini okwethula lolu hlelo owenzelwe esikolweni eseBlackstone Primary School eHarare ngokusebenzisana kwengatsha ezibalisa olwemfundo yeprimary leyesekondari lumanyene lolwezempilakahle wangenwa iziphathamandla ezivele kungatsha zombili. Omunye wabekade bengabahlonitshwa kulo mkhosi umphathintambo wezempilakahle uDr David Barrenyathwa utshele intatheli izindaba ukuba ukuphawulwa kwalolu hlelo kuzosiza ekuthini ingatsha zombili zisebenzisane.
This was very uncoordinated. Other schools would provide a clinic, others would provide a nurse, others would not.
Kwaqoqekanga lolu hlelo. Ezinye izikolo zazitholisa ezempilakahle ukuthi ezinye zingenzi lutho vele. Abogatsha lwezemfundo yeprimary lesecondary kuzokuba yibo abakhokhela lolu hlelo olokubeka sobala ukuthi kuyini okwenziwayo. Kungaba yikutholisa iklinika kumbe ukuqhuba inhlelo zokutholisa abantwana ukudla kumbe sisekelane kwezokuqhutshwa kwemidlalo eqinisa imizimba. Konke lokhu sokuzofezeka ngoba selukhona lolu hlelo.
Omunye njalo obengumhlonitshwa kiwo engumphathintambo wezemfundo yeprimary lesecondary uProfessor Paul Mavima ulandisa ngokubangele ukuphuza kokulungiswa kwalezi ziqondiso ezeZimbabwe School Health Policy.
The preparations for this were long because we wanted to do a good thing.
Athethe isikhathi eside amalungiselelo alolu hlelo ngoba sesifuna ukuphuma lento enhle. Sesikulungile manje ukuba siluqhube kungakho siluphawula lamuhla.
Umqondisi wohlangothi olubona ngendaba zenhlalakahle yengqondo yabantwana lemfundo yabantwana abaphila lobugoga olwe Learner Welfare Psychological Services and Special Needs Education unkosikazi Wadzanayi Nyanungo uchasisa ngalezi ziqondiso.
Sesizohlala phansi sibone ukuthi esingakwenza ukwenqabela imikhuhlane ebantwaneni nguyini, esingakwenza ukuthi abantwana bazigcine kahle, abantwana babe lengqondo ezihlezi kahle, singabi ledaba zabantwana abazibophelayo, abantwana abanatha okudakayo, siyabe sisenzani sisonke. Sabe vele sifundisana ukuthi lapho kufundela khona abantwana kuhlambulukile yini, singenqabela imikhuhlane ezohudo leminye imikhuhlane ekhangela esitshengisa ukuthi kuyabe kulengcekeza ebantwini.
Ulandisa njalo ngokunye okuyabe kusenziwa ukulondoloza impilakahle yabantwana ezikolweni.
Lamhla sithakazelela kakhulu ukuthi sokuzokuba le mali eyabe ivele imelele khonokho kuphela. Ayisonto eyokuthi siyaphonga ukuthi singathola senze okunye nxa singela mali akwenziwa lutho. Sesisithi umnyaka munye lamunye sihlala phansi sithi nguyini esingakwenza ukuthi abantu bethu bafunda beqinile, babe ngabantu abazosebenzela ilizwe beqinile, labo bengamotshi isikhathi le mali begula bebulawa imikhuhlane enqabelwayo.
Iziphathamandla kungatsha zombili zithi lanxa bezikhona inhlelo ebezilandelwa ukulondoloza impilakahle yabantwana ezikolweni bezingahlelekanga ngendlela evumela ukusebenzisana kwengatsha zombili. Zithi lanxa lezi ziqondiso ziphuzile ukulungisiswa kulinyathelo elincomekayo ukuba sezikhona njalo zizosiza kwezokuqhuba inhlelo zezempilakahle eziqondiswe ebantwaneni besikolo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu Mavis Gama.